siyabonga majaha akithi Chris Kande lojo nga Kandemiri lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 5 ngonhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yomhlanga lo ibiyikuthi sizama ukuxazulula ezinye izinto ebezihlupha since ukureleasewa kwama bond coins. Besinanzelela ukuthi ama bond coins areleasewa and abantu abaningi bebengela mashu ukuthi kahle kahle ama bond coins umsebenzi wawo yi.
Umphathintambo webhanga lelizwe uthi ukukhweza iholo ngalesi sikhathi kuyahle kuqedisele inotho yelizwe evele yona isibhidlikile, kodwa okudingakalayo ukuthi kwehliswe intengo yempahla.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola abezinkonzo esithi bakhangela eceleni uhulumende esephula amalungelo oluntu.
Umongameli Mgabe ukhokhele umhlangano wedale lakhe lekhabhinethi lamuhla njengenhlala yenza lanxa uzulu weZimbabwe ubekhuluma ngokuwa kwakhe izolo egcekeni lendizamtshina eHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo webhanga lesizwe uthi ukukhweza iholo ngalesi sikhathi kuyahle kuqedisele inotho yelizwe evele isibhidlikile, kodwa okudingakalayo ukuthi kwehliswe intengo yempahla ukuze abantu benelise ukuthenga baziphilise ngayo imali abayitholayo. Unothando Sibanda usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni labo somabhizimisi kobulawayo lamhla ekuseni ngodaba lokulethwa kwemali yamatshe esisebenza kuleli, uDr. John Mangushka uthi kumele kunanzelelwe ukuthi osomabhizimisi abenelisi ukuthengisa impahla yabo ngoba abantu bathenga impahla ezivela kwamanye amazwe ezilentengo ephansi. Uthi impahla zakuleli zilentengo ephezulu ngenxa yokuswelakala kwentshintshi njengoba yonke impahla ibiqalisela kudola leMelika. Ukukhweza iholo uthi akungeke kwaqeda udubo olukhona ngoba osomabhizimisi bagqila abantu ngentengo evele iphezulu.
Instead of now salary increases, let's now have the price go down so that from a dollar you can buy more.
Kulokuthi sikhweze iholo asehliseni intengo. Kungcono kulokukhweza iholo ngoba ungakhweza iholo intengo layo iyakhwela. Asilungiseni intengo ngoba sokule ntshintshi yemali yamatshe.
UDokotela Mangushka uthi ilizwe lithwele nzima ngoba akukho muntu osathemba izinqumo zebhanga lakhe okuyikho okwenza bengathakazeleli ukusebenzisa imali le yamatshe. Uthi bake badinga ukuthi bathole yona imali yamatshe eMelika uqobo kodwa kwehlula ngenxa yendleko zakhona. Wengeze esithi inotho yakuleli ngeke yasebenza ngemali yeZimbabwe, kungakho akukho umuntu okumele ahlalele evalweni ethi uzalahlekelwa imali.
So people here, because we're used to too much zip dollars, we now think that fashion is nothing.
Abantu balapha ngenxa yokuthi bese bejwayele imali yeZimbabwe sebecabanga ukuthi amasenti amahlanu ayisimali ngoba sebajwayela ama-quintillion. Akulalizwe elingelamali yamatshe. Hamba emazweni e-Europe uzafica besebenzisa amasenti. Inzuzo yalapha iphezulu kakhulu ngoba intengo yethu iphezulu kakhulu ngenxa yokusilela kwentshintshi.
Usomabhizinisi wezimoto ezihamba abaningi, umnumzana Albert Ncube, ongumqondisi kubulawayo Public Transporters Association, uthi akusiqiniso ukuthi bona bayifuni imali kodwa ivele ayiningi kuleli dolobho. Uthi yona ingcono ayifani leZansi Afrika eyamarandi ngoba lapho besiyathenga iyaguqulwa igcine ithenga impahla elutshwane ngoba idola leMelika selaqina.
Ama bond coins ale advantage over the rand ngoba wona ayabonta le value yedola. So the earlier people embrace them the better. Irandi siyabe silokhu sirethwa, ungaya sekumele ngiyethenga amaspace, sokumele ngiyethenga ipetrol, bafike ngale magarajini bathi irate yabo is 1:7, i-100 rand yami bafike bathi i-$7. But if I get it in pound coins, it means it's much better for me.
Abaqoqi balumhlangano, inhlanganiso yabosomabhizinisi, iZimbabwe National Chamber of Commerce, ithi bekuqakathekile ukuthi kuphathwe lumhlangano ukuze kuxazululwe ukuthandabuza okukhona ngokusebenzisa imali le. Umnumzana Velile Dube, okhangela ukuhanjiswa kwembiko kulinhlanganiso, uthi bekuqakathekile ukuthi umqondisi webhanga azizele yena mathupha azoxoxisana labantu bengezwanga abasiki bebunda.
Injongo yomhlangano lowu ibiyikuthi sizama ukuxazulula ezinye izinto ebezihlupha since ukureleaswa kwama-bond coins. Besinanzelela ukuthi ama-bond coins areleaswa and abantu abaningi bebengela masho ukuthi kahle kahle ama-bond coins umsebenzi wawo yini. Sikubone kuvamile ukubana sibize yena ukuthi abuye azokhuluma lathi ngoba thina mhlawumbe njenge-ZNCC aluba sike sakhuluma laye asitshelayo sazama ukutshela abantu bangathi mhlawumbe silamanga.
UDr. Mangushka uthi uzakwethula izinqumo zebhanga i-monetary policy kumaviki azayo, kungakho lumhlangano umnike amanye amacebo nembono aza kuyayicabangisisa. Ngemva kwalumhlangano, uMangushka wethekele indawo yamafekithali ukuyabona umumo okhona anduba abuyele esigodlweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usesole abezinkonzo zokholo esithi bakhangela eceleni besekela uhulumende we-ZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Kubika uMark Peter Ntambe.
UTsvangirai utsho lokhu emhlanganweni lenhloko zamabandla okholo lwesiKristu owe-International Conference of African Prophets owenzelwe eHarare lamhlanje, ethi abezinkonzo baphathisa kakhulu singakatholi uzibuse bekhuza izenzo zikahulumende ezingalunganga ngaleso sikhathi, njalo baphathisa-ke ukutholisa uzulu imfundo. Uthe ngemva kokuthola uzibuse abamasonto bagcine bekhetha ukuzithulela bengakhuzi uhulumende ephazamisa amalungelo abantu.
There was Ukraine, where civilians were massacred. There was the post-2008 runoff election, sex sponsored violence.
Yilokhu kuthula okusikhathazayo. Kwaba leGugurawund kwabulawa abantu abaningi. Kwaphinda kwaba lodlakela ngesikhathi sokhetho langemva kwalokhu ngo-2008 lusekelwa nguhulumende kunyelo kuhlukuluzwa mahlayana kwabantu elizweni abamasonto bezithulele. Kube labanye abenelise ukukhuluma lapha lalaphaya bezimele, kodwa kaningi-ningi kulokuthula.
Uthi kwaba lokuthula kwabafundisi abantu behlukuluzwa enikeza umzekeliso wokuhlaselwa okwenziwa abantu kwelemandebeleni lasenkabazwe ngesikhathi seGugurawund kunye lokuhlukuluzwa kwabantu kudlakela ngezikhathi zokhetho. Uthe noma abamasonto bemele besebenzelane lohulumende ezintweni ezithile, kumele bengasekeli hlangothi njalo bengabi njengamabandla aphikisayo, kodwa ukuba bebeseqiniseni kuphela zikhathi zonke bevikela abahlukuluzwayo. Esola kakhulu amasonto asebonakala ephuma egcekeni esekela amabandla ezombusazwe. Kodwa umbhishophu Gudu Lushana wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe uyaphikisa kulokhu, ethi kukhona abakwenzayo njengamasonto kodwa bezama ngayo yonke indlela ukuthi bengabi lokuphicana lohulumende ngokukhuluma imicijo yabo yonke phambi kukazulu, ethi baphathisa ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha kule. Baphinda babamba imihlangano nomongameli Thabo Mbeki esabusa kwele South Africa kudaba lokubunjwa kukahulumende womanyano kuleli. UBishop Thabo Masenya wakwele South Africa uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu ngoba ujonge intuthuko lokulwisana lendlala ezwekazi le-Afrika, athi kulakho ukwenzakala.
Kuzenzakala but ungathatha isikhathi, but kuzenzakala. And pastors and political leaders and business people bafanele ukuthi baforme ama forums and strategies zokufulfilla lezinto lezi of making sure that Africa in a strong economic strength. Sifuna ukuthi bathu baphume kwindlala, and it's through the work of the church together with the business and the political world. Yeah.
Lombutano ungeno ngabafundisi lamaprofita avela emazweni akuzwekazi le-Afrika edlula ngamashumi amathathu ogoqela iZambia, Sierra Leone, Benin, Nigeria, South Africa le-Ivory Coast phakathi kwamanye njalo uzaphela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMaPeter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha lwabatsha kucelele MDC elikhokelwa umnumzana Watchman Ncube luthi solukhethe kutsha ikomiti yalo ngendlela yokugcwalisa izinqumo zesisekelo sombuso saleli bandla. Lanxa lokhu kusenzakala ibandla leli likhangelelwe kumanyana leli renewal team. Embikweni owethulwe ngumgcini sihlalo womutsha waleli bandla umnumzana Gideon Mandaza wesigabeni seMashonaland East, ezinye isizathu zokuguqula likomiti ngezokuthi amanye amalunga abatsha ayesekhulile edlulisa iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu i-35, kukanti le nani labesifazane labesilisa lalingagcwalisekanga kuhle kuli komiti. Unobhala jikelele omkhulu kugatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Jason Bajila uthi ukuguqula ikomiti le ngelinye lamanyathelo okulungiselela ukumanyana lebandla le-renewal team.
Okwenzakeleyo yikuthi besekulezikhexo ebekade khona ebezidalwa yikuthi abanye osowethu ebesebenza sonke bese bekhulile badlulisa leyo mnyaka evumelekileyo ukuthi baqhubeke besebenza kugatsha lwabatsha. Yikho-ke kwasokusenzakala ukuthi alubana iminyaka yabo isidlule basuka kugatsha lwabatsha, kwaba le ndingeko zokuthi kube labazakhethwa ukuthi bavale lezi zikhexo ebekade sezivulekile.
Lokhu likwenzeleni sikhangela ukuthi selizamanyana lelinye ibandla ele-renewal team?
Lokhu sikwenzela ukuthi nxa ibandla lethu lisiyamanyana lelinye sihambe silibandla elipheleleyo, hatshi silezikhexe ezindaweni ezithile. Ngokwenzakalayo kunje sesilibandla sesile komiti egcweleyo, bekuzaba liphutha ukuthi ikomiti sihambe silayo ingagcwalanga.
Kodwa khona konke kuqhubeka kuhle kokumanyana le-renewal team, njalo akubulangxaki ekhona lakukhethweni kwalaba abanye?
Hayi, kakulangxaki ebekhona ngoba akukho mntu ohlala eyedwa ethi sengifisa ukwenza lokhu. Kuba lalokho okuthiwa ngesikhiwa ama-consultations, ukuthi liyabuzisisa kwabanye ukuthi into enje selibona ngani singayiphatha njani. Zonke izinto ezenzakalayo mayelana ngokubambana kwamabandla zihamba ngalolo hlobo. Okunye abantu bengagcina bebona ngani kuthatha isikhathi eside, kudalwa yikhona lokho ukuthi abantu kumele bayixoxisane liyebuzi labana lalabana ukuthi lokhu singakwenza njani. Yikho okwenzakalayo. Engingakutsho yikuthi uhlelo lokubambanisa la mabandla omabili luhamba kuhle sibili.
Lo mnumzana Tisen Pachila unobhala jikelele webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Watchman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela udubo lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu esibeletho ebikwa ikhokhela ekuqedeni ekubulaleni abantu besifazana eZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Ibandla le-ZANU PF lithi udaba lukamnumzana Munyarazi Kereke olokuba lilunga letale lephalamende lwalungisiswa kudala okokuthi ukukhuluma ngalo kathesi kumotsha isikhathi. UKereke wancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 ezimele ngemva kokuba ibandla le-ZANU PF likhethe umnumzana Elias Musakwa ukuthi ancintise kusigaba seBikita West, hathi yena uKereke. Kodwa umnumzana Kereke waqhubeka wancintisa ezimele wanqoba. Ngemva kokhetho ibandla leZANU-PF lazama ukumxotsha edale kodwa yena wagijima waya emthethwandaba. Okhetho esithi ngeke yaxotshwe libandla leZANU-PF ngoba encintise elilunga elizimeleyo. Kodwa kunsukwana isanda kwedlula uKereke wazise ukuthi sephindele njalo kubandla leZANU-PF. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe ilunga ledale lePhalamende lingeqa uthango liye kwelinye ibandla liyahle liphelelwe ngumphako. Kodwa ukhokhela amalunga edale lePhalamende awebandla leZANU-PF umnumzana Joram Gumbo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bavumelana loKereke phezu kwalolu daba, ngakho ulilungelo lokumela ibandla leZANU-PF edale lePhalamende.
Wawina wathi esewinile ikoti yathi yena loko ukuthi uKereke ngowebandla liphasi sakungeni loko ngokweni. Sase sikhuluma sayenza yatwa iyotwa okuthiwa khona i-out of court settlement. Sakhuluma loKereke sabona ukuthi hayi akasingeke samnika igasha. Savumelana naye ukuthi okay wangena kuparlamenti le ticket yeZANU-PF ngoba ama-forms akungenisa kukhetho ayengeZANU-PF. So akuna ndaba yokuthi uGolesi asukume ku-engine esithi yena uKereke kasiyo muntu weZANU-PF. So kwasukuphinga sokunjalo ukuthi hayi thina sivume ukuthi hayi uKereke use-House of Parliament under our ticket njengeZANU-PF.
Yeah, bona abe-MDC bathi bona kukhanya umthetho usetshenziswa ngokwehlukeneyo ngoba bona ababo ababaxotshayo bayaphela uba ngamalunga edalele ePhalamende. Ungathini wena ngalo?
Hayi wasiko into ekhona ukuthi abe-MDC labo bayahlule ukuthi bayenzi ngathi ngithi mina abakwanisi labo ukuthi balungise indaba yabo kuhle ku-court. Thina yethu sabona ukuthi asiwini ngoba uKereke wangena kukhetho under i-party ticket yeZANU-PF. Ukuthi sikhulume thina sisi thina hayi asifuni uKereke kasiwe wethu akuyenzi ngoba ule ticket ule birth certificate yeZANU-PF so ngumntana yethu. Finish ibhola siphela khonapho. Aba-MDC labo nxase befuna ukuthi bakhuphe laba bathi ngebe-remedial ngoba aba-remedial kumele bangena kukhethe besebenzise ama-forms e-MDC basebeyenza ukuthi sebephuma ku-MDC ngokwabo lokho kabakhulume bodwa epatini yabo bahambe nxabe siyaba bahambe kukhoti bayabona ukuthi ebekhoti bathini ukuthi baya bavumela yini bona bathini anti ku-MDC obithi bathi bakhothi otshangilayo bamfuma ukuthi bamwenzi bamufake ku-disciplinary committee. Usangilele wayesukathelake ufuna ukuthi abaveze ku-disciplinary committee. So ngolawo ngama-internal problems abakwazi.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga lebandla leZANU-PF edale lePhalamende njalo ukhokhela amalunga aleli bandla ePhalamende obexoxa lapho ecingweni lo Chris Kande weStudio 7.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo obona ngezemali kwele Germany ilo weGreece bahlangene edolobheni leBerlin eGermany lamhlanje kodwa ababili laba babikwa bengabanga lenqobela phambili kudaba abakhanya bengavumelani kulo ikakhulu olokuthi eleGreece lilakho na ukuthola uncedo lwemali kuphela lingaguqula indlela elisebenzisa ngayo imali.
Umongameli Barack Obama wele Melika kanye lomkhokheli wokholo lwakwele China olwesibhuda uDalai Lama bebekhangelelwe ukuba khona bonke embuthanweni wokukhulekela ilizwe oyiNational Prayer eWashington DC. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana bobabili kodwa ihofisi kamongameli Obama ibikhanya ingafuni ukuphumela egcekeni ngalomhlangano isesaba ukucunula abeChina abangezwani leDalai Lama.
Ele Cameroon lithi kulabantu abangamachumi ayithoba mnemunye lanye asebebulewe ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abeBoko Haram.
Ukuziphetha ezamanye amazwe inani labantu asebefele engozini yokuwa kwendizamtshina yakwele Taiwan seliqongela fika kwelingamachumi amathathu lanye lamhlanje. abahlengi lokho beqhubeka ngokudinga izihambi ebezikule indizamchina ezilichumi lambili ezilokhu zingakatholakali.
Umongameli Mgabe ukhokhele umhlangano wedale lakhe lekhabhinethi lamhlanje njengenhlala yenza ngemva kokuphenduka ekhaya izolo evela kwele Ethiopia, lapho akhethwe khona ukuba ngumgcinisihlalo womanyano we-African Union. Esenza umhlangano wanamhla labaphathi intambo bakhe, uMgabe uZulu weZimbabwe obekhuluma ngokuwa kwakhe izolo egcekeni lendizamchina eHarare. Eqeda ukukhulumisana labasekeli bezanu PF Harare izolo eHarare Airport izolo, uMongameli Mgabe ukhubekile wachayeka phansi esesiya emoteni yakhe. Imfanekiso yakhe esiwa iphehle inkulumo lamhlanje abanye besithi useluphele ngalokho sokumele achiye umbuso. UMongameli Mgabe ufikisa iminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 kulinyanga, njalo nguye umongameli welizwe omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele. Ibandla le-MTCT ligcizelele imbono yabathi uMgabe sokumele achiye umbuso ngoba eseluphele. Ibandla leli lithi ukuchitsha esiyalelale akulungelanga impila kahle yakhe. Kodwa iziphathamandla zebandla lezanu PF zona zithi uMgabe kawiswanga ikuluphala izolo. Umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jonathan Moyo uthi lo Jesu laye ubelakho ukukhubeka awe lapho okuwele khona uMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda, lomsekeli webandla lezanu PF laye ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Morris Ngwenya. USibanda usungula lingxoxo.
Ufanele sikuqakathekise yikho lokhu ukuthi loba ube ngubani bengakhubeka awe nje. Kodwa phela siyazi ukuthi umuntu nxa ekhula njengalapho umntwana nxa emncane esanda kuqala ukuhamba, kulula ukuthi le nto encanyazanyana imkhube. Khona kujwayelekanga nje ukuthi umuntu athe ku-red carpet abe sekhubeka, ngoba ama-steps abe segcekeni njalo uyabe elokwazi ukuthi hayi kulama-steps lezinto ezinjalo akujwayelekanga kangako. Yikho kukhanya ngani kuyamangalisa. Kutshengisela njalo ukuthi singasuka sithi abantu abakuzanu ngokwabo inhliziyo yobuntu, ubuntu kungani buyabuphela, ngoba phela umuntu omdala ongakuthi abelokhu efakwa phambili efuqelwa ukuthi agijime imijaho yamajaha amancane labo abasakhula, mbona ngani mina kusuka kube nzima kakhulu ukuthi sihlanganise isehlakalo lesi lobuntu esibaziyo thina.
Mnumzana Ngwenya, bathi sokuzimpawu zokuluphala lezi abanye ngalokho umdala nga uyachiya isikhundla ayephumula sele 91 years.
Lokho ngamanga ukuthi kukhubeka kuphela abantu abaleminyaka engu 91 years. Umuntu wonke nje uyakhubeka. Kulabo ababonileyo njalo bekule mfanekiso lapha ejenseke umongameli we-America ongibona ngani kasekho umongameli uFord naye wake wakhubeka eleminyaka engu-61 kuzale ngumongameli kanjalo naye wake wakhubeka wawa imfanekiso naleyo ikhona ku-social media. Njalo nxa singakhangela ukubusa ilizwe singazake sithi kuthiwa umuntu wenxa ukuthi ukhubekile ehamba sokumele achiye isikhundla, yinto vele engelangqondo lengqondo ukuthi lokho kuphambanisa njani ukubusa ilizwe, kuphambanisa njani ukukhokhela i-Afrika. Singakubona inkulumo nje abantu abavele besole, abantu abavele besisa ukubana bona bangene esikhundleni kodwa kungabantu abangathandwanga, abantu abaningi. Singakhangela umongameli uMgabe usanda kukhethwa e-Afrika ukubana akhokhele i-Afrika, yena lo ocabangela ukuthi kakusamelanga akhokhele, angabe umbani yona i-Afrika yonke imkhetha iwazi sobala ukubana kule minyaka emingaki. Ngakho-ke lapha sibona inkulumo zabantu nje abavele bengasona yonke into engenziwa umongameli umgabe kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi yena ngokwakhe hathi umkhokheli obonwa lamazwe onke e-Africa njalo ukubana umkhokheli okumele asikhokhele njengalokho okwenziwa ngabantu abeZimbabwe ngo-2013 bemnika elinye ithuba lokubana akhokhele.
Mbonani mina kulokungazwisisi kuhle ezombusazwe njalo lezokuthi i-African Union ikhokhelwa kanjani, ukuthi ubukhokheli bangikhona butholakala kanjani, njalo ukuthi kungakusenziwa yini ukuthi i-African Union ibe ikhethe uPresident Mugabe ukuthi abe ngumgcini sihlalo komnyaka omunye olandelayo. UPresident Mugabe ube ngumgcini sihlalo ngoba sekulithuba lohlangothi olwe Southern Africa ukuthi lithole umbuso lowo, njalo iZimbabwe athi umgabe uPresident Mugabe ibisile isikhathi ngazange ithole lesi sikhundla bese kulithuba lendawo lamacele. Ngakho ke lobo iminyaka yakhe ibikhangelisiswa bekuka kusike kwabazime ebantwini beAfrika ukuthi bathi hayi sesizathi thina sijezise ilizwe leZimbabwe ngoba lilo president osengani osegugile. Ngasikhangela khona ukuwa kwakhe uPresident Mugabe kufanele sinandlele ukuthi uwe waze wayafika phansi khonokho indlela wengayo kusitshengisa ukuthi hayi ngumuntu ongasaqinanga njalo osekufanele aphumule. Ngiyakhumbula eminyakeni emibili edlulileyo uObama, uPresident Obama mfanyazanyana nje ukhubekile ephume eWhite House laphana kodwa ngazange wabhidlika phansi.
Ngwenya, bathi abantu abaningi sokuyisikhathi sokubana umgabe ayedlala labazukulu isayizi zakhe eziningi abantu abaleminyaka yakhe abaphilayo basemakhaya basezindlini batshona bezihlalele beziphumulela ngoba imizimba kayisavumi.
Ye, amvume oqala ukubana ngabantu abaningi abajokhonokho ukuthi usekhulile kayephumula ngenxa yokuthi ngo-2013 abantu abaningi yibo abamkhethe ukubana aqhubekele phambili esebenza. Njalo singakhangela umongameli welizwe ulakho-ke ukubana athole ukusebenza nabodokotela abaningi abangamcebisa ukubana umzimba kawusavumi, kodwa esikubona lapha yikuthi
Ngwenya, ngicela ukubamba umlomo khonapho. Engukhulu wakho ele 91 years ungathanda yini ukumbona etshona egamula ebiya ethwalane lohloka ekhaya?
Bakhona okhulu abadlula iminyaka nale abadlula 100 years abavoyisi babona besebenza.
Kodwa wena ungakuthakazelela yini njengomzukulu kakhulu wena lo?
Ngingakuthakazelela kulokuthi ahlale kuphela. Siyakwazi ukuthi scientifically umuntu engahlala kuphela engasebenzi njalo kuyamphambanisa. Lokho yinto ekhona kusayensi, eprova yisayensi.
Ngwenya, ayikho iscience ethi yona umuntu ole 91 years ufiqelwa phambili. Ungakukhangelisa iscience yathi yona yi-abuse.
Umnumzana Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane. Ubexoxa endawonye lomsekeli webandla lezanu-PF laye ohlaziya ezombusazwe.
Latela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amaNdebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhe isidleke kwahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinelizixhawu owacisha umlilo wasentumbane.
Inyanga bathi ifile kanti ithwasile ha bafana bakagodlwayo bahlabela kwamnandi olipalelisayo ngentungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga lilale
ayezizweni uma hamba yedwa etebintonga yakhe abanye behamba namabutho bekahle ngalunu ama AK-47 umdala wethu.